kunkulumo enziwe nguhulumende izolo iNJMC ibikwa bilamalunga ayishiyagalolunye akhethwe nguhulumende ukuzamela izisebenzi zenhlanganiso ezedlula ezilithumi lasishiyagalombili. Inkokheli ye-PTUZ le-ATUS egoqela uRaymond Majongwe lo-Obed Masaraure zithi asuke zihloniphe izivumelwano ezaphuma emhlanganweni enziwa nguhulumende le-NJMC ngoba bona benganxuswanga kule mihlangano. Ekhuluma emhlanganweni we-ATUS PTUZ ngenhlalo yezindaba enkundleni ye-Africa Unity Square namhlanje, umkhokheli we-ATUS uMnumzana Obed Masaraure uthe imihlangano eyenziwa nguhulumende le-NJMC ngamadlwane.
The Progressive Teachers Union of Zimbabwe, the Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, we have rejected the Apex Council.
Thina njenge-ATUS asiyinandi i-Apex Council, asiyinandi i-NJMC ngoba inhlanganiso lezi zombili azihlanzekanga njalo azilanyembezi lezifiso zabasebenzi, ngakho azinyekeza mina abasebenzi. Asisoze sinanzelele impumela yalokhu abaza kuvumelana emahhovisini abo khona ngale.
Kodwa inhlanganiso lezi zithi amalunga azo akasoze abuyele emsebenzini ngoba abalayo imali enelayo yokuthi bayisebenza. I-PTUZ ithi amalunga ayo aza kuya emsebenzini asebenze kabili ngeviki okwenyanga yakuqala izikolo zivula, benika uhulumende isikhathi sokuthi alungisise izikhalazo zabo. Kodwa unobhala we-ATUS uthi amalunga abo akasoze abuyele ngoba iningi labo lisebenzela emaphandleni khathana lemizi yabo, ngakho akwenza ukuthi bayisebenza uhulumende nxa engezanga lokho abakufunayo.
Abanye bethu bazabehamba besiya ezikolo okwamalanga amabili ngeviki, kodwa thina sithi hayi thina bethu abangeke bekukwanise lokho, futhi siyabe silayo vele imali yokuthi sihambe, ukuthi ngihambe nginje ngisuke ngihambe ngebhinga ngiyehlala 2 days impenduke futhi ngihamba, hhayi ngiyabe sengidlala asidlali.
Kodwa iningi elikhulumisayo le-Studio 7 lithi ungakhulumi ngelizwi linye okwenziwa zinhlanganiso zababalisi kulakho ukuphazamisa imizamo yabo ngemva kokuba i-PTUZ ithe ababalisi bayesebenza kabili ngeviki kuthi athuze futhi bengabuyeli. UMnumzana Adolf Ziba isakhamuzi seHarare uthe uhulumende uzothatha ithuba lokudabula umanyano okhona kumalunga amele ababalisi njengalokho akwenzileyo kubodokotela abakade bekhalile umsebenzi. Abenhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Medical Association babikwa belokucela uhulumende ngesikhathi abenhlanganiso yabodokotela abasafundela umsebenzi eZimbabwe Hospital Doctors Association bebefunga ukungabuyeli emsebenzini.
Hayi, thina siyabakhuthaza sibi laba ababalisi ukuthi-ke bakhulume ngelizwe elilodwa. Hayi kona ukuthi bethi enye inhlanganiso ithi iyabuyela emsebenzini, enye isithi ayibuyeli. Lokhu kuzenza ukuthi uhulumende athathe advantage angenele kube le ngxabangqoza, kucine sekukhanya vele ukukhalala imsebenzi lokhu abawenzileyo sokana kusacaca ukuthi bakwenzelani. Kabakhulume ngelizwe elilodwa, bevumelane into eyodwa, yikuthi into leyo iphumelele.
Ingcweti kwezombusazwe uMnumzana uStalus Ziba laye uvumelane lokuthi ababalisi balakho ukugcina sebedabukane phakathi ngalolu daba, ethi ukukhalala umsebenzi kwababalisi sokuthiye ilizwe liyimizuzu nje emilutshwane ukuthi libhidliwe ngoba kukhanya zonke izisebenzi zikhalala umsebenzi esikhathini esifitshane esilandelayo.
Ngalo kuthiwa umdlalo ngowe-100 kilometers kunangalisi esihlalelwe yi-10 kilometers ukuthi sifike kusituation ilizwe kuyadubuka. So ngoba uhulumende uzayenzakala uzayala ama-demand amateacher, amateacher amanye azadividwa bazaqasa ukhupha abanye imali, bazaqasa ukukhuluma ngamazwi atshiyeneyo, bazaqasa ukuwadividi abanye bazaqasa ukezikolo abanye bazaqasa ukuyekela, uyabona into yakhona ibe le disport. But kucedwa ngonapho kuyaqalisa abanye xa ungaso ngowindi yabo kuyisidakwa bekhuluma ama-prize intengo zotshwala, xa kungaso zidakwa kuyabe kungama-students ema-university bevula nje manje ngo-February. Nxa ungasiwo bona labo kuyabe kungamapholisa lamasosha. So uhulumende ohlakaniphileyo kufanele ukuthi elalela wande ngenxa yokuthi nxa engayekela njani sesiseduze ukuthi ilizwe lidubuke sele.
Kodwa ukukhathaza uZulu ukuthi ilizwe liqhubeka libhidlika inkokheli yelizwe ithule ngesikhathi amafutha ezimota lenye impahla eqakathekileyo elizweni iqhubeka isilela. lokhu kuzadalwa ngesikhathi umpantshi indaba zemali umnumzana Mthuli Ncube ebikwa esengezele iholo lamalunga edayele ephalamende. Ngimele isidwo sezenisa Harare ngiwugibson Bhebhe.